ababukiwane umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawe lesizwe imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababunkiwane babunkiwane liqhawe sibili nanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babunkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khona lapha esikhona ngokunjalo babunkiwane uyadeserve ukuba liqhawe lesizwe babunkiwane yibo abalweli benkululeko yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo esilaye namhlanje imisebenzi yabo babunkiwane le
obe ngumkhokheli webutho umnumzana Chimonyo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe kodwa bakhona abakusolayo lokhu besithi ubengamelanga ayithole linhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazo wegugurawundi
kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eHeroes Acre ngemsebenzi abayenzileyo ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kababuchimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi begenise indaba yombhuqazi ekufeni kababuchimonyo angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanku kufa sokuvelile indaba yombhuqazi layo nansiyana laphana angazi ukuthi kathi indaba yombhuqazi lapha ingena ngapi